Umnumzana Khoso Nyathi oleminyaka engamachumi amabili lambili yokuzalwa umise phambi komthethwandaba nyakenye wagejwa ngemva kokutholakala elicala lokweba kanye labanye ababili abeZimbabwe wagwetshelwa ukuyathelwa imvubu kane emhlani njalo kubika umnyaka owodwa ejele kodwa lamuhla uNyathi usegogekile esebenzisa isihlalo esilamavili iwheelchair kulandela isehlakalo sokuthelwa imvubu leso ujele iStudio 7 ukuthi wazithola esome umhlubulu echawe istroke ngemva kokuthelwa imvubu kwabe kuqala kwendubo zakhe njengoba elandisa
yabe ngacha khona umpolisi oyitokweni khona ngale ngizwazi ezifo enchange ikhebi lomdakazi ngemva kokuthi anjaye ngachaya istroke ngaba paralyze banithatha bambisele emaselini okwe 2 days ngathi langa lokuqala elingena ngabatshela ukuthi vele ngiyagula bayithatha izindaba yangkhona so sasekuse ngavuka vele ngingazakwanisa ukuhamba so banithatha bahambisa esibhedlela emafihla khosi ngahlala khona lesibhedlela the whole day so ntambama babengithatha bengiphosele eprison so ngahlala eprison khonangale ngasafara ngangisaphakanyiswa ngakabele wheelchair kodwa ngalila ngamabhanti ndibastrike ukuthi ngikhiye wheelchair so ngatholi wheelchair
uthi ngemva kokuphuma kodaba lwakhe kumaphephandaba olokuthi uhambisa uhulumende weBotswana emthethwandaba edinga ukuhlawulwa izigidi zamapula amanye alengxenye i-4.5 million amapholisa amxotsha lapho okade egcinwe khona kwenye inkamba eTlokweng duze lesigodlo iHaburoni abogatsha olubona ukungena lokuphuma kwabantu eZimbabwe le-immigration lwayala kwamukela uNyathi ekusimo akiso besithi uhulumente weBotswana kabone ukuthi uyelatshwa kuqala uNyathi uthi khathesi kayinelisi ukuyenza noma yini egeziswa njalo ephakanyiswa uma efuna ukuya esembuzi
so isikhathi sonke ngise-prison ngiye ngachema ichubu for 4 months ngichema ichubu after that ngakhona ukuthi ngirecover ichubu bankeeper so kathesi ngumuntu ophakanyiswayo kuye toilet ngiyabe ngiphakanyiswa kuyafakwa echembeni from umuntu engikhiphe echembeni embisela e-wheelchair ugezwa ngumuntu onide ukugeziswa
kathesi ugcinwe ngomunye umsamariya olozwelo esigabeni se-odi ngaphandle nje kweHaburoni akukabekwa ilanga lokungena kwedaba lukanyathi emthethwandaba kodwa amapholisa wona avika ngokuthi ukuthela imvubu yisijeziso esemthethweni eBotswana ngakho akulamthetho abawephulayo ngumathini Ngwenya wendaba ze Studio 7 ngisavron kwele Botswana.